Izakhamizi ezifumanelazo lapho ezigelela khona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindele amanzi ngoba engasaphumi kakhulu kuthi abanye sebefika edamu ngenxa yalolu duko. Inhlanganiso ye-Africa isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye, kodwa uduko oselukhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane. Unkosikazi Duduzile Ndlovu, umgcinisihlalo wekomidi ekhangelelesi sigodlo, uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanka lamanzi leli eselidabukile.
Manje into esesihlala layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile. Yikho lapho sesidinga ukuthi singase athole ukuthi sithole omunye ujojo. Sesihambisa iripoti leyo kucouncil. Into ucouncil wasiphendula kwayo wathi njengoba libona umumo usesenzi akukabile ukuthi amahofisi avulile. Sesihlupha ngoba amanzi asisatholi ngefanele. Kathesi kunjifoisha ufanele ukuthi sidale lapha amasosha. Akusa amanzi kasa akungavelila ngalithi amanzi kasapompeki.
Amazwi akha agcizelelwe ngunkosikazi yeTipanda othi uduko lwamanzi beselunganeni esigabeni sabo, kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima.
Kokhathesi bathe kufanele ujojo uduko lwabangani lubanganeni ngoba sinabantu bezikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazo sinathi. Singani usifake engozini ngoba bayasondelelana but ngokuthi amanzi akhona bebanjwe ephithizelwa beyawakhafasibasi khonapho kucina besondelela.
Uduko lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi njalo lukhangelelwe ukuthi lusabalale kunyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle bezulu. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo zamakhaya bathi uhulumende kumele aqala lo msisi ezikolo zamaphandleni ezingakavulwa ukuze benqatshele ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Thando Mawube Matenang'ombe uthi kuningi okusilelayo kulezi zikolo okudinga ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvula kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana kakhulu ezikolweni zemfundo ephansi ngoba abantwana bancane, ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Ngakuya ngami ngawo uhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe kungabi lokujahathisa ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantwana bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe Orders, othi kuza kuba nzima lakuba balisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo, kambe sizabathungela amaqhiye wethu sibabophele abantwana? Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kunzima lokho. Izikolo kazine. Yona leyani programu uhulumende ayeyizama eradio emakhaya athumela ama-learning aids, angimboni umzalo lwesibindi sokuhambisa umntanakhe esikolo.
Ekhuluma esesikolo seMthabezi Izolo, umphathintambo ubona ngezemfundo uMnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kasabeki ilanga lokuvula kwezikolo esithi lokho kuza kuya ngemizamo azayithatha ekulwisaneni legciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuzamele zibe namanzi aphuma empompini phambilini ngokuvula kwazo. Inani lalabo abahlaselwe igciwane le-coronavirus liyaligonga mihla ngemihla. Zaliningi labazali lithi lizabela ukuthi nxa isikolo singavulwa kuyazi kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajongeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.